Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtakazi wazulu namukela umsakazi wenu we studio 7 ngolwesibili mhlaka 5 Nkwenkwezi 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uncedo lokudla olwalumele luphiwe abantu bakoBulawayo ngesikhathi lesi sokuvalwa kwelizwe luthiwa aluhanjiswanga kahle.
Labo abeba ikhomri yibo asebeseba futhi ama-donations la kwakumele ukuthi aphiwe ama-district angu-12.
Kodwa iziphathamandla zaleli bandla ziyalandula lokhu.
Hayi, la ngamanga aluhlaza, lawo ngamanga.
Abezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuthi alandele izinqumo zokungasondelelani eduze ngenjongo yokwehlisa ukuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus.
Siyaxwayisa ukuthi nxale lihamba lisiyamelela impuphu lingaxokozeli, ngoba nxa lixokozela liyabe liphefumulelana, omunye umuntu olalo igcikwane engalipha lizamemetheka okumangalisayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lebandla le-MDC koBulawayo ithi uncedo olwaphiwa abaswelayo koBulawayo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe ngumkhokheli webandla uMnumzana Nelson Chamisa lwaphanjulwa ngenye inkokheli. UMnumzana Chamisa wapha asebekhulile impuphu lesepha yokuwatsha ngeviki edluleyo koBulawayo. Asebekhulile laba babevela kumalokishi ambalwa kungakhathalekile ukuthi ngabeliphi ibandla. Kodwa enye inkokheli yebandla ibikwa yaphambula loluncedo. Sixoxe lelunga laleli bandla koBulawayo uMnumzana Mbuso Siso owake waba ngumsekeli wesikhulumeli esigabeni lesi.
Kuliqiniso kakhulu uMnumzana. I-donations lezo ezabuyayo kufanele zidonethwe ngendlela zagcina ezinye ziphanjuliwe. Ziphanjulwa lushupho lokubana njengoba lisazi iBulawayo province kulokulwa kakhulu okukhona kusukela ngesikhathi se-Congress. Lapho okwasuka khona kwaba lokweba kwama-election awe-Congress leyo eyagcina isifeva laba ababe ncedise ukweba i-Congress leyo. So uhlupho lokhe lusiya phambili ngoba kulabanye ubona laba abavele bekhona abazibiza ngokuthi bakhokhela i-province abayibo asebethatha lawo ama-donations ukuthi ukhanye kuyibo abakhokhelayo ngalawo ma-donations koBulawayo. Inkinga nje ekhona kakhulu ilona lolu hlupho le-Congress oluyilo lusixabanisa kuze kuyefika esibangeni sokuthi labo abeba i-Congress yibo asebeseba futhi ama-donations lawo kwakumele ukuthi aphiwe ama-district angu-12, but kwakhanya ama-donations lawa ahamba emakhokhoka lapha okulomkhokheli we-province u-James Sithole ophindabe ngu-member of parliament wemakhokhoka.
Manje lelo bufakazi bani obukhomba ukubana uncedo lolu lwebiwe?
Ubufakazi ukuthi lawo ma-donations kwakumele afinyelele kuma-MPs angu-12. Kwakhanya lawo ma-donations awasatholakala kulawo amanye ama-MPs, afinyelela kulawo ama-MPs ayiwo eba ubukhokheli.
Manje yona inkokheli ithini ngodaba lolu? Selike lalwethula yini lilethulela inkokheli ukuthi iluxazulule?
Ye, njengoba usazi ukubana ezepolitiki kwesinye isikhathi udaba ukuze luyefika lufika ngezibanga njengoba kathesi besiku lockdown lokhu ze ne-COVID-19. le kuba nzima kwesinye isikhathi ukuthi sitholane labakhula bethu ukubana sifikise lelo daba party ngikhuluma so yinto evele laye umongameli eseyas singazi ukuthi uzayiphatha njani.
Umnumzana Mbuso Siso lilunga lebandla le MDC Alliance kobulawayo obekhuluma le Studio 7 ecingweni lekhona le kobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, siphinde saxoxa lesikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo, umnumzana Swithan Chirowodza, sambuza ukuthi liqiniso na ukuthi uncedo olwethulwa ngumkhokheli webandla aluhanjiswanga ngemfanelo na.
Hayi, la ngamanga aluhlaza, lawo ngamanga sibili. Into evele iqakathekile ukuthi yaziwe nguZulu into ebesifuna ukuthi sibe siyigcinile ekhwapheni, ngoba phela umuntu amelanga wembula amakhwapha izukuthi indaba eyiyo eyisiqokothela lapha, iqokothela sendaba yikuthi abakutsho lokhu abagcona amanga wona lawa yikuthi kwaba lokhetho kuCongress last year ngo-April kabatholanga inhlandla ukuthi baphumele. Ngakho ke ngithemba la ku studio labona imbiko befaka besithi khona bona baqilwa, into esiletha lokhu ukwenzela ukuthi iprovince yethu ingasakhanyi iprovince ebukekayo. Right, sembuya kundaba yona le eyiyo ekhona. Okwakuqala impuphu leyo umnumzana uPresident Chamisa eyiletha kobulawayo azangathi ukuthi nge-MDC. Uzananzelela ukuthi abantu be-MDC yibaba kuqalela impuphu leyo ukuthi aluba inikwa abantu bama-structures. So into esitsho thina as inkokheli zakobulawayo ukuthi sabe sesehlukane njani le-ZANU-PF nxa siyathatha ilokhu zenza impuphu sinika abantu be-MDC. Khona kuyisenzo esivamile esilokhuzeni esezanu-PF esenza emakhaya ukuthi nxa befika emakhaya emaphandleni bandlulule bathi bona abe-MDC abatholi ukuthola bezanu. Abanye abakuma-structures abakwazi ukuthi impuphu le yavela ngaphi, njalo ngokuthi babekwazi ukuthi yavela ngaphi sebeqalisa indaba yokuthi babuze bathi bona babaqamba amanga besithi bona kule mpuphu eyatshontshwayo besenzela ukuthi siveze ukuthi impuphu leyo yavela ngaphi. Ngithi yabona ngoba information ye-donation kuvele kuyabe kuyi-security information. Nxa bekhona abathi imali yatshontshwa kungangcono bebize i-audit lokhu zenini into ezingena ephathini, izinto ezingena ephathini zingena through i-treasury, national treasury. Ungezwa bona abephethe i-treasury e-national e-MDC oba ku-David Coulthard nabomama uTim Vios bengakhalazi ohle bekwazi ukuthi into yangkhona iqondile. So into engiyazi ngeqinisa yikuthi umnumzane uChamise ngezwa ukuthi impuphu yanikwa abantu be-MDC kuphela, angikhona ukuthi kuyabuya engaba le nhliziyo enhle ukuthi asinike enye impuphu. Impuphu le inikwe wonke umuntu osekhulile, osengusikhulile. Yindlela ebuye ngayo impuphu le.
Umnumzana Swithan Chirowodza lilunga le-MDC Alliance kobulawayo eyisikhulumeli sesigaba sakobulawayo. Ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekhona le kwaNtuthu ziyathunqa.
Yebo.
Mthakazo muhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ku-9 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sigxile kudaba lomkhuhlane we-coronavirus. Sixoxa labatsha mayelana ngenhlelo ezikhona elizweni ezijonge ukusiza uZulu ngesikhathi ilizwe liphakathi kohlelo lwe-lockdown. Silusize ukuthi alisoze lena elisa ukungena kuhlelo ngocingo njengensukwini ngoba sisebenza singekho kuma studios singekhaya. Loba kunjalo zilukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke ungakhuthwa luhlelo ulami uMike Hobe khonapha ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza abantu ukuthi behlale ezindlini wenqabela ukumemetheka kwegcikwane le coronavirus ngesikhathi ilizwe selikusigaba sesibili u-stage 2 esokuvimbela abantu ukuthi bahambe-hambe mahlayana i-lockdown. Udokotela Solwayo Ngwenya isiphathamandla sesibhedlela sempilo kobulawayo uchasisele usithandekile Mhlanga Studio 7 ngalolu daba kanye lokwenzakala esibhedlela sakhe.
Jani Mahlabezulu, umkhuhlane we-coronavirus lo igciwane libi eselimemetheka emhlabeni jikelele lakhona phezimbabwe liyamemetheka liya phambili njalo liyabulala. Siyaxwayisa ukuthi nxale lihamba lisiyamelela impuphu lingaxokozeli, ngoba nxa lixokozela liyabe liphefumulelana, omunye umuntu olalo igciwane engalipha lizamemetheka okumangalisayo. Siyaxwayisa ukuthi abantu behlale phansi basuke kuphela nxa besiyayenza into ebaphathise kakhulu ukuthi bekumele bayayenza. Nxa kungasikho lokho, siyaxwayisa ukuthi abantu behlale phansi ezindlini zabo. Igciwane leli lizathi selidlula inyanga lezi ezizayo.
Kodwa khona kwenzakalani esibhedlela sempilo? Sikhuluma kanje, bayabuya abantu ngobuningi babo ukuzohlolwa yini? Njalo le mpahla zokusebenzisa ziyatholakala
esibhedlela sempilo? Siyasebenza kathesi sibona la kuthiwa ngama emergency cases, ama reviews kubo outpatient. Hayi sithe bake bame ngoba okube bebuya lapha bengagcina bezuza lo mkhuhlane we-coronavirus bebuthene kaningi abantu. Omama ababelethayo njalo siyabanceda ukuthi babelethe kuhle. Izembatho ezikhona izinezi ezivele sisebenzisa, ama face mask lama gloves lama apron, lapha hayi aselaphi umuntu ole coronavirus. Yikho ezinye izembatho ezinjengabo space suit abobani bani hayi zifunakala endaweni ezinjengabo zone group infectious disease hospital. Hayi impilo hayi kathi siyasebenza, abantu bona bababuya bengama emergency bayazuza uncedo basile. Siyabonga.
Lo ke ngudokotela Solwayo Ngwenya isiphathamandla sesibhedlela sempilo ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Le balaleli iStudio 7 lesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Msaqa Ngulube ophatheke njalo kwezombusazwe uthi ikhona inkokheli yebandla elibusayo kobulawayo efuna avalelwe ejele ukuze engenelisi ukuncintisana layo kukhetho oluzayo. UMsaqa Ngulube labanye bakhe abahlanu bagwetshelwa ukuhlala entilongweni kweminyaka yesikhombisa besetheswa icala lokutshisa imota zesiphathamandla sebandla lezanu PF elokishini lesizinda. Kodwa isimanga yokuthi bevalelwe ejele lekhami, iziphathamandla zejele leli zathi kumele besiwe ejele leHarare ngoba kulabantu ababefuna ukubabulala. UMsaqa Ngulube labanye bakhe bakhweza lolu daba emthethwandaba weSupreme Court lapho abaphiwa khona ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Sixoxe loMsaqa Ngulube ukuze sizwe imbono yakhe ngokubothwa kwakhe lanxa yena wayelobufakazi bukamabonakude obutshengisa ukuthi wayesemfeni ngesikhathi imota zitshiswa kobulawayo.
Engingakutsho ukuthi khona ukususwa kobulawayo ngisiswa eHarare ayisikho ukuthi kwakulesizathu sokuthi bakhona abafuna ukumbulala. Kwakuyisizathu nje sokunjezisa ukuthi ngisuke duzane lemuli yami ngiyepika ijele ngiyikhatshana ejele elibuhlungu leChikurupi, eChikurupi maximum prison. Njengoba sazi ukuthi ijele vele elaba eleziqoqo lezanqondo elabantu abalamacala alezinga eliphezulu. Kwakuyindawo enzima kakhulu ngoba mina ngangiyi-C-class by sentence, ngingayisiyo D-class laba abatholakala eChikurupi. Kwakuhlukuluza kakhulu, eChikurupi ayila manzi, sasihlala for 4 days ngela manzi ogeza. EChikurupi ngale kukhatshana nezihlobo zami, sikhangela isimo somnotho ukuthi abantu abalamali. Izihlobo zami uze zisuke lapha ziya kunale eHarare kwakuyinto kwakungasonto elula ukuthi zezifika eHarare. Le ndala le engingakutsho ngamafishane ukuthi ibivele ilabantu abayilandelayo, lisazi ukuthi lami ngumuntu engiphakathi kwezepolitiki medics bakhona abanye engeme bengathi ngancintisana lawo ngeminyakela ndilayiza abalamaki abavele befisa ukuthi nganyacitshwa ingabi khona kusefika ama-elections abuyayo engakujwaya kuyijeza ngoba emajele eHarare asomajele alula amajele akuhlaleka nzima kula space kule ntwala kunzima kodwa lapha kobulawayo ngasutshwa ngumuntu okhawuliswayo ukuthi ngiyeHarare.
Ungasitshela mnumzana ukuthi bakuphatha njani ejele lekhami lakhona leHarare obuvalelwe khona isikhathi sonke leso?
Engingakutsho ngodaba lolu ikakhulu kulokhu okwenziwa nguMahluli uMantshi wenza iphutha elikhulu kakhulu ngoba ngokomthetho akudingakali ukuthi mina njengosibotshwa ngichasise kuze kube sobala sobala ukuthi bengikho zemfeni. Amavidiyo ibhilari order lamapicture ayekhona ayebufakazi obeneleyo ukuthi njengami ngangisemfeni kaJimmy Ngulube. So engingakutsho ukuthi into ayenzayo wenza iphutha elikhulu kakhulu enxa sikhangele indlela amacala athonisiswa ngayo. Akufuzanga enze ngendlela ayenza ngayo ngangisemfeni njalo ngalokhu ukuthi singathini icala kasilalo into nje kuphela akulampi esingayenza into engiyifisayo ukuthi ibe khona ukuthi ungakhangela amakhoti akubulawa laseHarare kwehlukene ngani ngamazwe amabili achiyeneyo. Into engiyifisayo ukuthi kuphumele sobala segcekeni ukuthi abantu abaningi bayahlukuluzwa amalungelo abo emakhoti ikakhulu kobulawayo ngoba into ezenzakalayo eziningi zakhona ungakhangela ukuthi ngangi-applyle into ethiwa i-review ngitshengisa ukuthi vele ngiyakhonona angisitiseki ngendlela uMantshi lowo abeqhuba ngayo icala lami. Iyayikhothi yakobulawayo zange ibeke phansi indaba le ilalelisise ukuthi ingcethi even itshintshe lo Mantshi. So ikokuthi into esifiswe ngazo ukuthi nxa kusemakhoti kufuze kuphume sobala la kubakhulu bamakhoti ukuthi kule kulukulu kulokugwelegwele obenzakalayo kumakhoti laphansi ngoba into eyenzakalayo lana eyokwala ubufakazi obunjengalokhuyana kuyethusa ngoba Sony State yena vele uMantshi kavunyelwe ukuthi abe nguye ose-investigator ngecala yena ufana lo ref uma sesinta i-state esingathi ngu-PP nxa yehlulekile ukuthi icala lakhe abuze or enze angifake phakathi kwecala akudingi mina njengomuntu othonziswayo ukuthi icala lidle mina icala sahambe ekoti rekodi khona ngatsho mina engakutshoyo i-state u-PP wehluleke ukuthi yena laye ngaye kubuza yakhe icala elilo lifuze lingenze elokhuzeni ekoti.
Umnumzana Josphat Mzaca Ngulube ngolwela ilungelo likaZulu njalo ephatheke kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Kusasa sizaqhubeka ngehlandla lesibili lalingxoxo lapho uMzaca Ngulube azasitshela ukuthi wayephethwe njani ejele leHarare.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi amabhizimusi amaningi asekulekile ukuvulwa ngoba engenelisi ukuthenga okokuhlola abantu igcikwane le-coronavirus ngoba okukodwa kuthengiswa ngamadola angama-25 i-$25 idola leMelika kuphela. Iphephandaba leChronicle lithi amapholisa kobulawayo sebophe abantu abedlula 115 ngokungagqoki okokuvala ebusweni ama-mask ngesilungu. Sokuzwephula umthetho ungahamba ungavalanga ubuso ulakho ukujeziswa inkulungwane zamadola ezifika phose ama-40 i-$36,000 nxa ungephula lumthetho. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisethulele yona nge-WhatsApp.
Ngiyabingela kubasakazi be-Studio 7 Alex Nyato okhulumayo ngise-South Africa in the West. Mna ngiyayibonga iZimbabwe ngendlela ephatha ngodaba le-coronavirus ngoba ngendlela inani elincane ngakhona kuyabona ukuthi bayivimbe masinya engakasabalali ilizwe lonke. Noma kuhlolwe inamba elutshwana eyabantu ngesifo lesi still inamba ilokhu iphansi okutshengisa ukuthi aika savalali ilizwe lonke benelisile kuyipha uluphathi udabalolo so siyabonga kakhulu kumanje eZimbabwe nezizalwane zonke ezisekhaya eZimbabwe siyabonga kakhulu abaqhubeke benjalo bamsekele uhulumente balandele imithetho abayitshelwayo ngibona lingcono kakhulu ilizwe lakithi ngendlela elenza ngayo noma ama-resources engekho emalutshwana kodwa bayiphethe kahle siyambonga uNkulunkulu ngalokho
okumangalisayo eZimbabwe yikuthi nxa sisiyavota siyakwana sonke lama ballpoint siyakwana sizowaphiwa sizovota kodwa ngathesi nakho umkhuhlane phela sufiki basitshele ukuthi vikelani sivikela ngamaqhili adabukileyo ngoba lokuthunga khonokho bakithi abanye abantu abakuphiwa ngokuthi bengathunga sibili imaski iphume iyimaski sesitshela sibophe ngamaqhiye imigomo uhulumente ngani uyazidlela esezigabeni nezigabeni ezigabeni anika abantu ukudla anika abantu lamamaski yona lawo ukudla lokhu noma sikuphiwa bakithi kasikuphiwa siyakuthenga ukudla khonokho kwe-social welfare siyakuthenga ngoba kubuya kufuneka imali ezandleni zakho nxa ungala mali kawukutholi ngasenesi sikhathi se-coronavirus abanye bayaphiwa umuntu eyi-1 aphiwe i-bag 50 kg abantu abangu-15 baphiwe u-50 kg kodwa inyanga isiyaphela cabanga ukuthi mine ngile muli engu-15 lo muntu oyi-1 siyabesifanana yini kumbeni lalo yi-1 nxa engafolala inyanga ezayizabuya ezayibuye futhi loko ezilima ungoyisakalelelanelilolo kungani kuthiwa abantu phela nxa bebone ngemuli ukuthi imuli le inkulu kathi sakula lapho ngathenga khona khona imali yakho niyakuyithethela sinemakhaya lapha singabantu abakorokozayo siyabuhamba la uyasebenzela abanye abantu abalenkomo zabo ufike uyenyusa inkomo ekunikela leyo i-300 bond uhambe uyethenga isakazana manje kathesi isakazana lakho kanje bathi yedlula i-300 bond i-300 singeyethukele e-2 kg siku-1-3 thina kumadada flamtree
yalibingelela abavilalele bonke besitukusevin mina ngilongqala u-wat5 kwizileji sabhapha kunapha kokolwane ensiza bakithi lapha lizawuthola kunokunda ngoba lokhu singakuphokulalela khonapha ngakuthiwa siyacela ngithi babe wakhuthi abeyeritha mezempilakahle labo bahamba besifundisa ngoba vele abantu babhoda bakhambula vele bakhohliwe akuzagcina kufana nabonke esikubona kwe-internet ukwazi ukuthi kuzakwani ngicela sibuthi ukuthi ngabe sinceda abhode sibili nxa bengakwazi inkathi sezindaba ziyakwanisa ukuthi zikhulumela siyaphinda khonapha zihlalela zoba basincedise
linjani bantu be-Studio 7 ngiwumama uMandlovu nakwetigamayi ngithi hayi siyalizwa bantu be-Studio 7 kodwa sibonga ngoba selisinike izifundiso eziningi esesizithola ku-Studio 7 so lapha mina ngithi ngesicelo sokuthi abantu emaphandleni ngapha ngoba sisemaphandleni endaweni ze-St Joseph isiqinti sethu kodwa esihlezi khona kuseekonyongona hayi izibhedlela zakithi akukaze kube nomuntu ohlolwayo korina leyo ayikaze asikwazi sizwa nje kuthiwa khona edrobheni khonapho kule mthina khona manje emakhaya emajokochokeni wonala mamuntu engabanja ikorina uya ngathi ukuze zefika khona ngakho edrobheni uyabe hambe njani ngoba kule lockdown lezimoto akuhambi okwesibili ngibe lesicelo sokuthi ngidinga abakithi laba mabadinga ubaba Nyamazi watshona ubesebenza uChristopher Breitner emapulazini esolusi so watshona kodwa abakibo kambazi uthi yena abanye bakhe esaphinda wathi ngizathiya ngitshengise mntanami kodwa kanje ngisanga abanye bakhe ndabesendaweni zemagwebi ihlobo zakhe so bengicela ukuthi ndingangincedisa kumbe bakhona abangabe besazi lomuntu mabhanti bebembiza mabhanti engubhilidi ubhilida ubhilida mabhanti ibizo lakhe bekuthi umabhanti isongi ngudube yena engubhilida bembiza bhilida mabhanti kumbe yena uChristopher Breitner ngabe uyamazi ukuthi wayengabe ngwangaphi bendawo kodwa yena ube umuntu wesinyasarana manje bengicela ukuthi kumbe kungabe namanye amanyasaranda angabe ayamazi ubhilida ukuthi babemazi na nakubo kwakhe
ukuzithoba langenhlonipho balaleli be-Studio 7 ukuthi salibonani umhlaba wonke jikelele
abamamela iStudio 7. Igama lami nguNjabulo wabeduke esibongo. Ngibuya ekhaya eZimbabwe, esigabeni sakoMahlambuzi eMkhomeni. Ngizikhulumela nje bathandekayo, ngicela ukubuza ukuthi njengoba singapha thina emazweni kwabamhlophe, lithi siyenze njani nabantu laba esingakatsho ukuthi baphila kumaphilisi omhlaba? Bazenza kanjani njengoba besemazweni akwabamhlophe? Bazophila ngayiphi indlela kanjani? Ngizibuzele kanjalo njengoba ngizika kufana ngiqhamuka kuphi esigabeni sakuphi. Nginje othandekayo, ngumuntu wezinyoka, ngiyisangoma. Ngizibuzele njalo kufana njengoba sinje siyizangoma, umthetho asiwuyali. Kodwa ngizibuzela mina kufana kungenzakala lobani kufana malingadedela nathi njengezanuse, sibonisane njengezanuse kufana lolu bhubhane singalumisa kanjani, ngoba ngizanke ngize lize lilodwa noma liqhamuka kumnini lize wethu umnankakho kufana uthini, ngoba uyazi kufana ilizwe lakhe lilezanuse. Ukubana ngatho kufana abantu bakhe bayimele le ndawo. Yebo, yasiyala ukubana lubhubhane olungangibona kufana umuntu aye esibhedlela kodwa lasesithwini siyangena njalo. Sinje silamaxhasa emzini wethu, silabantwana babantu abahleli emzini. Ngizibuzele ukubana okhithwayo okumele ngimhambise kibo ngalesi sikhathi saleli gcikwane, ngimenza kanjani umntwana bantu ehleli esemzini wami? Ngiyabonga kakhulu bathandekayo, laphele khona lonke.
Lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elesithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amabutho akwele Syria enqabele amabhomba akwele Israel kade ejonge uyachaya indawo yokucwayisisa kumbe i-research center ngesilungu lenkamba yamasotsha kwele Syria. Umphathi ntambo wezomvikela kwele Melika umnumzana Mark Esper uthi akucaci ukuthi kuzakuba lokuthula na kwele Afghanistan lanxa kube nesivumelwano sokuletha ukuthula kulelo lizwe. Ilizwe leli liphakathi kokulwisana labahlamuki besiTaliban. Isikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Usibalukhulu wedolobho leMelika ele New York umnumzana Andrew Cuomo usecebise ukuthi ilizwe leMelika kumele livulwe ngonanzelelo ukuze igcikwane leCoronavirus lingamemetheki kakhulu. Ukhumo wethule la mazwi ngesikhathi izabelo zeleMelika ezimbalwa sezivuliwe ngemva kokuvalwa kwenyanga phose ezimbili kusesatshwa umkhuhlane weCOVID-19 kumbe iCoronavirus. Kodwa ukhumo esethula amazwi akhe awansuku zonke uthe kumele kungajahwa ukuvulwa ngoba igcikwane leli selimemetheke kakhulu okungabangela ukuthi kungavulwa mahlayana liphenduke liqhamuke njalo. Kwezinye izabelo esezivule amadolobho azo inani labathelelwa igcikwane leli liselaqansa. Ukhumo uthi inani lababulawa ligcikwane leli lehlile kancane edolobheni leNew York ngomgqibelo kubhubhe abantu abafika phose amakhulu amathathu 286, kodwa izolo inani leli lehle kancane lafika kumakhulu amabili phose 215. Asingakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Uncedo lokudla olwalumele luphiwe abantu bakobulawa ngesikhathi lesi sokuvalwa kwelizwe luthiwa aluhanjiswanga kahle, kodwa iziphathamandla zaleli bandla kobulawayo ziyalandula limbiko. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje nxa lisifuna futhi ukulalela lezi ndaba yanini ebulenjini kukheli yethu ethi www.voaindebele.com. Igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.